sikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya ovunguza usiyangathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ePhalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi siqinti kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So izinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathe sasikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale lePhalamende uBhatayi Mahere zithi uyajiya ungathi ngakhonoko.
UMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga lePhalamende, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha, simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli ePhalamende ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi sasiyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcithi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Yes, siyabona la kumakansila lamakansila kulamanye athi afuna ukuthiya, ubusuzweni ngakhonokho.
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani, because kwesinye isikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe lengwenya ezabe eza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama counselors ngabantu laba abaxhoxhozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi kona ungakanani bavunyelwe ukuxoxoza akwalelwanga lutho iright yabo. Kumbe isicelo sami ngesokubaxolisa ukuthi i-TCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-TCC liqine libe lama structures, liqine liyayazi ideology ye-TCC, liyawazi ama values e-TCC, nanka ama criminals nazi sigcila mkhuba kade sezithethe i-TCC, lalamhlanje sithethe i-TCC zabaleka lo president, sezivaleka lo president sehambile upresident ngenxa yama criminals lawa ade emsekele ngaphandle, emsekele emgombolozele. Kodwa inhlanganiso ikhona, akutsho ukuthi ijoni lingaphuma inkamba eyavalwa. I-TCC will remain and fight ZANU-PF. Let's remain in these political spaces esikhona as a council, as a parliament, as a senate, sifighta iZANU-PF, silungiselela i-congress, silungiselela ukhetho oluza kuya ngo-2028.